okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina lase Zimbabwe ikhisimusa soke siyidlale ngoba imali yakho nakhathesi abantu sebeqasilula lemabank usiyalayinela icash uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngisho lutho ngoba thesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa iyi 45 bond so okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusa siyalungiselela into enginanzelela esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo amabhuku yiwo abantu ade siwadopa sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga asiwe ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecise akusuke kwenzakala okwakathesi okwakathesi vele sigcina ngokuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and asesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zasezikhwelile sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo so ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesesikhona lapha eZimbabwe so okwakathesi vele singathi thina ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebhabalendiva egoli kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe sibili osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho so esingakutsho nje ukuthi khona lo nyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga
manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi bayakuzwisisa yini nxa libachasisele
abantwana uthi bakuzwisisa ukuthi khona hhayi imali azeneli kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise kodwa akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngimthengele lokhu okwesikolo so khathesi yikho okuqakathekileyo okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela langaze lo kuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba time yasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hhayi liyabona lanithi umumo unjani so sicela lisibekezelele okwakathesi sithenga vele into zesikolo ngoba khathesi ungakhangela i-ECD yalapha eZimbabwe laba be-early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years i-stationery sabo siyadura because bala kungamabhuku abakusebenzisayo khathesi e-bookshop yabo ukuthenga nge-$80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakhona ibiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisane labo ukuthi hhayi nguthengile lokhu yabo lawo lokhu uncenga ukuthi hhayi mntanami nguthengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zathe sikubone ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusifikise ngabi sezula izikolo siyabe sesikhala kunje ade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga leli khisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze bengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakukhanti ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.